kurumangana na bantwana kurumanga babarisi ababarisi abanga bazali ngezi ndlela sikhulumanga abantu abathathu umumo awuzinzanga ngoba lalo oqokwe yize kuba nguyo onqobileyo uyatsho ukuba sebezilungiselele ukuthi balisane lokuxokozela okuzaba khona nxa kuzaba khona okunye sikukhangelayo izikolo yindawo eba nabantu abaningi ngesikhathi esincane njalo imbali iyatsho ukuthi lapho kuhlangane khona abantu bexokozela kuba nokulimala izikolo bayazithanda abantu bezombusazwe ukuzodlalela kizo lanxa besenze ezinye izinto ngokunjalo akulakuphepha okukhona ngesikhathi somumo nje ongazenzanga khangelela ukuthi kulungise ingxazi kuphumele ingxazululo kungaphuma le ngxazululo kulula ukuthi sibekwazi ukuthi ukuphepha ukuthula lokuhlaliseka kuhle kwabantu kuzabe kumgcwele okunye okwesibili nxa sihamba ngalesi simo esibuyela siso kunzima kakhulu ukuba kwazi ukuthi ingxaki vele bezikhona zizacazululwa yini njalo zizacazululwa mbani
selikhulumisane naye yini uhulumende limvalele yini kukanti isikhathi leselikhuluma ngaso sisiyenele yini ukuthi abantu babekwazi ukusiselesikhathi lalaba abanye ababalisi bengahambi ezikolo besamelele ukuzwa impumela yomkhankaso we
uhulumende ngiyokhulumayo nxa ekhona uhulumende ngiyokhulumayo ukuba uzilungiselele ukubhekana nodlame olungaba khona ngendaba yokungacaci kwempumela yokhetho isikhathi sivele sihleli sikhona sihleli singekho sinenge indlela zokuthumela imbiko ukuthi abantu bazi ukuthi ukuvulwa kwezikolo sokuhlehliselwe ngemuva ngokunjalo akusiyo ndaba enkulu ukuthi siyinake kakhulu ukuthi isikhathi sikhona yini akusimkhankaso wethu sodwa ukuthi kulungiswe ingxabangxoze kwelokhetho kungumlando wabantu bonke kuyisifiso somuntu wonke ngokunjalo akusimkhankaso wethu sodwa umkhankaso wabahlali abantwana beZimbabwe.